Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami nithathe leli thuba ngibonge uEvans Zininga obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 31 kwenkwezi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ummeli weNorton edalela ePhalamende uMnumzana Themba Mliswa uxotshwa kuleli dale ngusomlomo ngemva kokukhuluma ngodaba lwegugurawundi esithi ibandla leZANU-PF liligazi ezandleni.
Asikwazi okuqinisekileyo ngumongameli kumbeni ukuthi ibandla lona lilokhu lisesimeni sayo sayizulu lokuthi udaba lombhuqazwa akufuzanga kukhulunywe ngalo.
Uhulumende wele Melika uthi kasekeli hlangothi kwezombusazwe weZimbabwe kodwa akufunayo yikuthi nje ukhetho luqutshwe ngokuthula kungeladlakela. Umanyano wenhlanganiso ezikhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota owekhaya Vote 2023 ususole ingxabangxoza ekuhlelo lokuhlola amabizo alabo abazavota.
Nje ekhaya Vote sikunanzelele ukuthi voter inspection eyenzakalayo leyi ngikhuluma ngindlela yami elami ibizo ngiliswelile efonini lapho ku-checkwa khona ngaliswela njalo ku-inspection center eseduze le-polling station yami.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umeli weNorton edalela ePhalamende uMnumzana Themba Mliswa olilunga elizimeleyo uqotshiwe kuleli dale izolo ngusomlomo ngemva kokukhuluma ngodaba lwegugurawundi esithi ibandla leZANU-PF liligazi ezandleni ngokubulala abantu besigaba seMidlands lesemathebheleland ngesikhathi salumbhuqazwe. UMliswa uvuse lolu daba ngesikhathi amalunga ephikisana ngomthetho obunjwayo owePatriotic Bill wona olakho ukupasiswa iPhalamende lamuhla. UMliswa lamanye amalunga amabandla aphikisayo athi aweCCC laweMDCT athi umthetho lo mubi njalo awumelanga upasiswe ngoba ujonge ukuhlukuluza uZulu weZimbabwe ophikisa umbuso weZANU-PF. UMliswa uveze ukuthukuthela okukhulu ngesikhathi exotshwa iPhalamende esithi lokhu yinto eyaziwayo ngumuntu wonke ukuthi umbhuqazwe wegugurawundi wenziwa nguhulumende weZANU-PF ebulala abantu besigaba seMandebeleni. Usomlomo uMnumzana Jacob Mdenda umxotshile esithi kavunyelwa ukukhomba yiloba yiliphi ibandla ngomunwe phezu kwalolu daba okuyinto ecunule lamanye amalunga ePhalamende awamabandla aphikisayo. UMongameli Emmerson Mnangagwa ongomunye wabantu abetheswa umlandu ukuphatheka kulombhuqazwe uthi abantu kumele bakhulume ngodaba lolu bekhululekile. Ekesizwe amazwi kaMliswa edale.
So why can you remove me in the house for telling the truth? So what is this the house for if you are not able to debate on the issue of national interest? Kukurawundi was an act of ZANU-PF, was an act of brutality by ZANU-PF. We cannot say no to that. You are kicking me out, Madam Speaker, for bringing up Kukurawundi. Are you serious about that? I want to ask Madam Speaker again. You are kicking me out of this house for bringing the issue of Kukurawundi, which was done by ZANU-PF. It was done under the leadership of ZANU-PF. So now you want me out because I spoke about Kukurawundi. Who are you serving? What you are doing is unpatriotic and nationalistic, barbaric of the party you belong to. Barbaric of the party you belong to. I am leaving knowing that you have done the biggest mistake.
Lawo ke ngamazwi omeli weNorton edalela ePhalamende uMnumzana Themba Mliswa olilunga elizimeleyo owaxotshwa kubandla leZANU-PF. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso ekhuthaza ukulungisiswa kodaba lwegugurawundi ibhejulikazulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo.
kuyadanisa ukubana ummeli weNorton uThemba Mdliso after ekhulume ngodaba lombhoqazwe ekuxotshiwe edale lephalamende lapho amalunga edale lephalamende immunity exotshwa uyadanisa ukubana ngemva kokubana umongameli welizwe ethe abantu balelungelo lokukhuluma ngakho kungabe kuyikuthi umnomzana uJacob Mdenda akakagoqoki izolo yakhe yokubana wakhokhelela eMartinorth kudale lombhaqazwe kumbeni ukuthi ibandla lakhe lelingakagoqoki kulolu daba. Asikwazi okuqinisekileyo ngumongameli kumbeni ukuthi ibandla lona lelilokhe lisesimeni sayo sayizolo lokuthi udaba lombhuqazwe akufuzanga kukhulunywe ngalo. Kodwa eqinisweni abantu beZimbabwe abantu umhlaba kufuze bekwazi ukuthi udaba lombhuqazwe isithile ebhandi thing ngoba uma amalunga edale lephalamende ale immunity exotshwa ngemva kokukhuluma ngalo udaba lolu kutho ukuthi isemeta engakanjani engakavunyelwa ukuthi kukhulumwe ngayo. So Zimbabweans across the divide, across tribal lines, udaba lwebhuqazwe ludaba oloke lusealed akuvunyelwa ukuthi abantu bediscuse ngalo, akuvunyelwa ukuthi ama-victims ethi share their experiences. Siyambonga okaMliso okhulume ngayo, siyambonga umama Mkwena okhulume ngakho, kodwa siyadana ngoba lo ophethe ilizwe u-Emmerson Mnangagwa lalobo waphatheka kulo wathembisa abantu beZimbabwe ukubana kufuze bekhulume ngalo lolu ludaba bekhululeke. Ngile ukuthi weqinisile kumbeni weqamba amanga kodwa ibandla lakhe siyalibona liyaxotha amadlunga edale lephalamende ibandla lakhe siyalibona through Obed Mpofu litudala udaba lolulwalungiswa. So okuyiliqiniswa sisakwazi
luza lungisiswa njani udaba lwegugurawundi lolufuzwayo? Nanku phela la malunga ephalamende ayaliswa ukululokotha.
Abantu beZimbabwe kufuze bezimisele ukuthini udaba lolu lulungiswanga kufuze lulungiswe. Sibonile esakhamveta iconstitution esethatha amandla e-NPRC eyofaka kuma-chiefs indirectly after that engabaniki ngokupheleleyo ngoba lanamhlanje kusukela ngo-2019 esithi udaba lolu lulungiswa akukho sokulungisiwe. So kuyabonisa ukubana akazimiselanga. Kodwa siyababonga labo abakhulume ngabo okubalisa ubaba uMliso ngoba ubaba uMliso usuka eMashi West. So kuyabonisa ukuthi udaba lolu is a national question oludinga wonke umuntu weZimbabwe ukuthi ephatheke kulo ukuthi lulungiswe. Ngiyabonga lakumama oluphakamisileyo edale lephalamende ngoba yikho lapho kufuze lulungiswe khona. Yikho lapho abantu beZimbabwe bathi through iphalamende under NPRC ngoba iNPRC ibifola under iphalamende ukuthi udaba lolu kufuze lulungiswe ngokuganga kwalo phethe ilizwe wathi kalube nga-under his office. And siyambona namhlanje lebandla lakhe ukuthi bazama ukuthi bethi macro-manage it. Kodwa abantu beZimbabwe kufuze bezimisele ukuthi udaba lolu akufuzanga lufe laloba ngayiphi indlela.
Alo-ke ngumnumzana Mbuso Ofuzwayo, umkhokheli wenhlanganiso ekhankasela ukulungisiswa kodaba lwegugurawundi ebheju likaZulu, obexoxa le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkulu,
asambeni madoda siyovota.
Uhulumende weMelika uthi kasekeli hlangothi kwezombusazwe weZimbabwe kodwa akufunayo ukuthi ukhetho luqutshwe ngokuthula kungaladlakela. Lokhu kuvele ngemva kokubizwa emahofisini kamphathi Ntambo wezobudlelwano lamanye amazwe kusaphethe isikhundla someli weMelika eZimbabwe unkosikazi Elaine French izolo eHarare. Lokhu kulandela umbiko wethulwe isigodlo someli weMelika enkundleni yokuxhumana eTwitter okhuthaza abantu beZimbabwe ukuthi babhalisele ukuvota njalo beyovota. Uhulumende weZimbabwe uthi lokhu akulunganga ngoba yikungenela kwezomndeni. UFrench yena uthi bayananzelela ukuba uMnangagwa uhlala ekhuluma ukuthi kungabi lodlakela elizweni okuyinto abayamukelayo. Ngesizwe amazwi kaFrench.
The United States will always stand by our values of peace, transparency, and inclusivity in the electoral processes. We appreciate that President Mnangagwa has also consistently called for peace and unity. Today's meeting with the Ministry of Foreign Affairs offered an important opportunity for our two governments to articulate our policies and concerns. It is the role of an embassy to communicate with the host nation government, but it is also the role of an embassy to communicate with the people in each nation through traditional and social media, holding events, and by carrying out education, cultural, and sports exchange programs. We stand by our recent social media post calling for peace during the election season. These neutral, apolitical messages featured the work of Zimbabwean artists who wanted to engage their fellow youth on the importance of peace during the election process. Elections are a fundamental part of a functioning democracy. All Zimbabweans deserve this chance to choose their future safely. The United States does not support any single candidate or party. We strongly support a peaceful and transparent process that reflects the will of the people of Zimbabwe. Our embassy will continue to urge peace, transparency, and inclusivity in Zimbabwe over the coming weeks, months, and years. We represent and encourage these values all over the world. Again, this is Meg Riggs, the spokesperson for the U.S. Embassy to Zimbabwe.
Lawo ngamazwi esiphathamandla sikahulumende weMelika unkosikazi Elaine French. Kolunye udaba lwezokhetho, umanyano wenhlanganiso ezikhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota owekhaya Vote 2023 ususole ingxabangxoza ekuhlelo lokuhlola amabizo alabo abazavota ngoba abanye abalelungelo lokuvota bengatholi amabizo abo kuluhlu lwe-voters roll. I-Commission ye-ZEC eyiyo eqhuba uhlelo lokubhalisela ukuvota ithi izaphathisa labo abadibana lalolu hlupho olubikwa enye imbangela yalo kuyikwabiwa kutsha kwendawo zokuvotela i-delimitation exercise. Umnumzana Nkosikhona DVD isikhulumeli somanyano lo wona osebenza eMathebeleland South le North kanye lakobulawayo uthi uhlupho lolu luphindwe kabili kulabo abahlala emaphandleni ngoba bahambe imango emide kakhulu bedinga lapho ababhalisiswe khona kodwa beswela amabizo abo.
Nje ekhaya vote sikunanzelele ukuthi voter inspection eyenzakalayo leyi ngikhuluma nginje lami elami ibizo ngiliswelile efonini lapho ukuchekwa khona ngaliswela njalo ku-inspection center eseduze le-polling station yami. So inkinga zikhona sivili njalo abantu bayakhala kakhulu sikhuluma abantu abasemakhaya kubo Lupane, kubo Victoria Falls, so wange kuma WhatsApp lapha basendela ama-message njalo nje ukuthi bantu angikatholi ibizo lami kuthiwe ngicheck-e lapha efonini ifoni la ayinika ama-results wona lawo. Njalo sikubonile futhi la kobulawayo khona lapho bekulabantu abaningi kakhulu even ezekhi lapha siyakhuluma ukuthi khona hayi mina ku-inspection ibizo lami angilitholanga. Abanye basitshela ukuthi ama-polling station esetshintshile njengokuthi nxa ukobulawayo khona lapho kumele ukuthi uvotele edorobheni e-City Hall ugcine usuthole ibizo lakho ingxelini selikulobhengu la street ngale ekugcineni kwedolobho. So konkana kuqakathekile ukuthi abantu bakwazi.
Nibona ingani imbangela kuyini?
Uhluphe esilalo dade kathe sikuthi khona iZEC kayizange communicate ukuthi i-delimitation report esilayo kayitshengisa ama-polling station i-coded ilama codes so ama numbers. Ayitshengisi ukuthi i-polling station le yiphi njengokuthi amaSwazi primary school kumbe iManondwane primary school landline. I-delimitation report leyana esayithola kuZEC kayitshengisi konkhana kodwa itshengisa ukuthi ama-constituency asekhava amawadi aphi le ndawo ziphi. Njalo kobulawayo khonapha sokulabo Bulawayo North for example, kubo Matobo sokulabo Matobo Mangwe Matobo kwa yeah, izinto zozana sezintshintshile especially at constituency level. But inkinga esikhona kathesi lathe sifisa ukuthi abezekhi basixazulele yona ukuthi khona at polling station level abantu kumele ukuthi benga ye imngcwele intshintshile ngenxa ye delimitation ye ingabe i-report yakhona or information about izinto indawo zona lezi sezitshintshiwe lani lathi sizitsheliwe lathi besizancedisa ukuthi sikhuthaze abantu ukuthi hayi nxa usendaweni enje yenza so esikhathini esinje kunzima ngoba iZEC yiyo yodwa ekwaziyo ukuthi abantu bangabe betshintshiwe bachintshwa baya ngapi njalo kuhamba njani. So kuqathekile kakhulu ukuthi zeke ngalesi sikhathi inspection njengoba bethi sebeyingezelele nge-one more day abasebeswele amabizo abo, so kumele ukuthi benzeni. Nxa khonokho singakuthola kuzeku lathi sikhangelele ukuthi nxa information isesilayo sesingakwazi ukuthi lathi sigijime.
Liyaxoxisana yini le commission yeZEC ngalolu hlupho?
Uhlelo lolu olwe-inspection, i-rollout ye-inspection, sasixoxisane leZEC, yasikhuluma ukuthi kuzaba lohlelo lwe-inspection, sikhuthaza abantu ukuthi beye-checker. So khathesi sesikhangelele ukuthi sizaxoxisana leZEC sebebuyelile emahhofisi nabo ukuthi siyekuza ukuthi sisuka lapha siya ngaphi, kwenze ukuthi abantu bazwisise ukuthi bavota bengaphi, nxa kuyukuthi kutshintshwe ama-constituency kutshintshwe nganjani. Njalo umuntu nxa yade e-police station, ngoba i-voting yethu i-police station base, nxa i-police station yakhe yade la nxa isi 200 meters away, umuntu yena lo azise ukuthi hayi utshintsho solukhona yilo lolo.
Abemaphandleni kubaphatha njani lokho?
Indawo lapho okuthiwa amabizo abo ngabe sekhona kukhashana, njalo ukuchecka lokho okukwenziwa emafonini lokho akubasebenzelanga abaningi bakhona. Uzathola ukuthi kwesinye isikhathi umuntu kwesinye isikhathi lama le ward sibizi yabe sijinje, nxa ward 3 sikhuluma labalupane ngani, ward 3 uzithola ukuthi ibizo lakho seliward 4, uward 4 wakhona kuyabe kulohambo olude sibili, kusuka kube kukhatshana kakhulu umuntu ukuthi akwanise ukuthi ebelonke elandelele edinga ibizo kuba lukhuni kakhulu.
Lo-ke ngumnumzana Nkosikhona DVD, isikhulumeli senhlanganiso yeKhaya Vote 2023, obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote lenkomo.
Asambeni madoda siyovota.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi imali ethunyelwa izihlobo labangane izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe iqinise yafika kuzigidi ezedlula ezine US $420 million ngenyanga ezine zawonalo umnyaka. Lesi isilinganiso esiphezulu nxa kuqathaniswa nanyakenye lapho okwathunyelwa khona imali ngamadola azinkulungwane ezintathu US $387 million, kubika iphephandaba leHerald. Iphephandaba lobulembu be-internet elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa wethisa umongameli Emmerson Mnangagwa icala lobugwala ngokungathuli ilanga lokhetho. Umnangagwa elokhe ethikaza ukwethula ilanga lokhetho waze wasuka elizweni esiya kwele Malawi engakhulumanga ukuthi ukhetho luza kwenziwa nini, kutsho leli phephandaba. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngibingelele emkhundleni. Hayi basakaze, kule ndoda leyo kuthiwa nguThemba Mliswa, izolo ubatshele iqinisa abantu bezano loba bengafuni ukuthi kukhulunywe ngendaba yeGugurawunde, kodwa uThemba Mliswa umile eqinisweni wabatshela iqinisa. Wabatshela iqinisa lizavela ngelinye ilanga, konke lokho kukhulunywa yizano, ipolitics yamanga okutshelwa abantu baseZimbabwe, iqinisa lizavela. UNkulunkulu uthi alikho ilitshe lizasala lihleli phezu kwelinye ilitshe. Asikho esinye isizwe esizahlala sihleli phezu kwesinye isizwe. Kuzavela bonke izano abazama ukukuphushela ngaphansi kwamakhapeti, kuzavela ukuthi iZipra yiyo eyalwela ilizwe, eyakhulula ilizwe leli, kodwa ngokuhamba kwesikhathi izano yabuya lepolitics yabo eyamanga. Kuzavela ngelinye ilanga. UNkulunkulu asosithutha ngabantu bonke.
Salibona nibasakazi bakwaStudio 7 lani lonke balaleli bakwaStudio 7. Hey, siseZimbabwe sisebenzinene, thina sikhala kakhulu ngamahovedi ayiwo ahamba ayakulwa impi, elwela impi abangakwaziyo ukuthi bona bazaphathani. Sibakhanyile lapha emakhaya amabhubhala amkhulu, ngabala sicathulo ohamba ngamajombo, otumuntu sezeyitshela ukuthi yonkona ilizwe kade tanka uvotela lomnankakwa kade sulo mtaka mnankakwa mgabo laba 21 plus yeluwo vethu hlezi endlini wayo iyawa 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 kumbe ukuthi unkomo wabathatha bebancane kakhulu besiyempini isikolo sicakathekile ibona nganokunye kwasilela esikolo ngoba nomuntu ophileke esilo of all engqondo zakhe ezikhaliphileyo ezoyenza njalo kokwenziwa amawovethi kade funazi isigumba sifele isisu sabo ukuthi ube beniwa umnankakwa nake sebefihla amabizo ethu ngivele epolice station kathesi ngiswele ibizo lami kodwa ungachaya ustar ngustar 265 liyakutshengisa le ndawo ohlala kiyo hamba khonapho kakulaluta asiboni ukuthi ekuvoteni vele kuyavotani kunabantu abazavota vele ethi baningi amabizo ethu aphumaka ngezekile asibavoti wakhathesi kuqale sikuvota ngo-80 savota ke kodwa-ke nakho amabizo kaphuma asibavoti abaqala lamhla abarejista izolo 80 qalisa ukuvota kodwa yalo nyaka sazi ibizo lami kaliphumanga ngezekile ekasigumba kadoniuni ilokhu zengenela ngiphakathi wowaphuwana leyo kakuyindaba abaphuma impi kudala lapha ababesempini ama-retired ngamo-retire lapha oritaya vele bangenela iritaya ngekamnankakwa nto ayikwazi le nto yayilwela yayilwela ukuthi izokudla isisu sayisoto ayamawovethi abelinhlonishwa abona ukuthi lize linjani babelunywa izibawu babelunywa izibawu lathi singe sasiziphephele kusahamba saphendula ebhotswana kodwa zange sikhwambele ukuthi sibone idoti leyenzakalayo le kuyini koko okwenzakalayo ezimbabwe lizwe leketa ngoxa alithathwa ngoxa ngoxa ngegazi kuyini ekwenzakalayo ngegazi lakho igazi-ke lithathwa ngegazi kulenzane njalo ehamba ngamajombo alila sicathulo
Zeki wazi wasiyangisa watshintsha amabizo abantu wabathatha abantu wabasale lale kathi yona indlela yokurejista abantu antsho i-computerized into eyenzileyo imbi kodwa abantu lingagivi up whether ufakwe khatshana zama ukuhamba senzeni madoda sifoteni ngiyabonga kangene ujaha kangene siyabonga thank you very much
hayi bafowethu sorubonani livukile linjani njalo livukile ngemhlaba wonke livuka njani hayi bafowethu yazi indaba kamqondisi moyo ngithokoza kakhuluni kodwa uhlelo labo lonke nonami mqondisi moyo ngiyathokoza ngakho konke lokucabangileyo bantu besindebele livotele amakhansilara abe ngumqondisi moyo abe umqondisi moyo lithi ama-president kuvotele uThamisa hhalo umqondo kahle badala lingamdisaphoyenzani njalo badala ngoba ibandla lakhe liseselitsha uzama ukuthi nomhlawumbe encedise likhiphe esilingweni esinjalo ngithanda i-opposing party eyenza ngalolo hlobo lonjalo yenzani njalo mpela livotele uThamisa lonke mazibaga kahle all shoners indebele vote all livotele uThamisa fela amakhansila livotele yona ilokhuzeni ibe ngaye abe ngayimqondisi abe amakhansila kamqondisi yenzani njalo nje ukucabanga kumqondisi umqondo wakhe muhle kakhulu yini uzamule ukukhulula abadala ngoba engathi livotele nami uba ngupresident isikhathi lutshwane isikhathi lutshwane lizehle ukukhipha izanu ngendlela enye uzamile ukucabanga ngcono la mqondisi lapho umvotele libadala lenze njalo likhiphe elibandlela lehlokolo zemoyeni angiyabona liphili kahle zihlobo zami yenzani njalo unity number 1 ngiyabonga
studio 7 salibonani yababalaleli salibonani basakazi lo okhulumayo ngumlilo enkulumane ngifuna ukuphawula nje ngamafithane ngezekhi izekhi ithi abantu abayihlola amagama but amagama siyakwazi uwahlola emafonini bathi basewahlolela semafonini uhlola igama efonini likhona sahlala likho selikhithiwe efonini mina-ke I've been checking my name efonini almost every day kufika isikhathi sokuthi amagama sesiyachekhwa alisiyekho efonini mhlawumbe ngiye-checka lapho ngarejista khona emandwandwe ngihambile ngaya-checka njengoba nje kunamhlanje nje on Tuesday ngolwesibili ngihambile ngaya-checka into engiyithole isemandwandwe ngithole i-voters roll elabantu abangu-7 lawo leyo voters roll kayisiwe ekulumane ngiyasempophoma bona ama-officials awezekhi labo badidekile kabakwazi ukuthi kwenzakalayo izekhi ayisichazele okunye mane okungcono kulalokhu ukuthi kade vele kwenzakalayo igama lami libhalwe phansi nge-ballpoint ukuthi libhalelwane phansi kumbe sengisiyarejista kutsha kangikwazi kodwa liphongukubhalwa phansi kuphela ukuthi kwenzakalani ngezekhi hhayi nobody knows
studio seven litshona njani badala ngiyalibingelela umhlaba wonke nje ngithi hhayi qhubanini umsebenzi nomuhle siyalithanda kakhulu thanda ukukhuthaza abantu ukuthi sihambeni siyevota singakhalali singaluzi hophu loba amabizo ethu ezintshiwe le silale ezongekhona ku voters roll sambe siye vota noma kukhatshana siwokeni siye vota silungisele izwe lethu zamene singamandla wonke sibe yiluze sibilisane lobuthulo obusezimbabwe laphana ukuze sikwanise ukuthi sibe lelungelo elihle ngingakhala kungaphela amandla ngitsho ngalikhuthaza abantu bakithi lani mayouth ezanu uhambe kuyevota litshintshwe itshintshwe lihlukane lezanu lolihlaliliye ngama-$50 after 5 years livusile izwe lethu izwe lethu livukeni sibe sikhulile izwe lethu elisifake uhulumente entsha siyande into zezanu lezi ezihambe ezizoncindezelo lani nele kudlale kodwa mase siyavota sitshintshe uhulumente kuphela izwe lethu livuke libe lihle njengakudala sizamenini bafowethu lonke nje ngiyalikhuthaza sibili kakhulu 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 akulozwa silungisela phana lokhu sizilungisele thina esingakufuneka sikufuni okhuluma ngosibanda ngole butswana yabona
Studio 7 Studio 7 nabalaleli be-Studio 7 hhayi siyakhala ngapha siyakhala mani amagama ethu kaatholakali kahle ezindaweni zethu asazi ukuthi kade kuqhubekani izano ukuthi isidinga liphi iqhinga ngoba siyazi ukuthi izo linamaqhinga hhayi izano iyahlupha kodwa sinike sigile ingagivaphi bantu singagivaphi hambani libheke amagama wenu kuzo zonke izindawo lezo okufanele ukuthi libheke kizo hhayi izano iyahlupha iyahlupha mpela labo laba abezincwadi lezi labo kufanele ukuthi ngabezano izano layo kwenza kwabo nje akuhambi kahle hhayi asizameni ukuze sibuyisele indlovu funa ukuyibuyisa le ndlovu le iphume epwengene umfana omncane engene umfana omncane sibone ukuthi kuzaqhubekayo beke beshatapho ogawula beshatapho ojuma beshatapho umabhaza lapo bakhulumela eceleni ya siye sibavale umlomo sivaleke ujuma kanisamzwa ugawula kanisamzwa kuthi bayibona indlela eya phambili ukuthi iyayinjani iphela siyaphela isikontiri madoda phambili siyaphela ma ungawubona ama-road sign uzawubona khona
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika ukuthoniswa kwecala lokudubula abantu besonto yamajuda abalithumi bafa ngomnyaka ka-2018 kuqale izolo edolobheni le-Pittsburgh urobert bowers wetheswa icala lokungena esontweni yamajuda wahaza inhlamvu zombhobho wabulala abantu abalithumi lanye walimaza abangamachumi ayisithupha lantathu kubizwe abafakazi abasinda kulingozi abatshayela incingo amapholisa ubhawaz wethesa icala lokuzonda amajuda njalo ulakho ukulengiswa engatholakala elecala yena uthi akwenzayo akusilocala ekulandula lokhu Nazo iBig Naza isibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sithi ngamafitshane indaba inhloko zendaba ebezikhokhela umeli wenothona edale lephalamende umnumzana Themba Mliswa uxotshwa kuleli dale ngusomlomo ngemva kokukhuluma ngodaba lwegugurawundi uhulumende welemelika uthi kasekeli hlangothi kwezombusazo weZimbabwe kodwa akufunayo ukuthi ukhetho luqutshwe ngokuthula silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi dibanani lo ntungameli inkomo kusasa.